kwakuyabuhlungu kakhulu kithi ababalisi bathe bantwaneni hayi it was traumatic sibili abantwana kubathintile kubathikulizile especially the way asengayo egwazwa negelo kuyabuhlungu abantwana bebekhala vele from Tuesday. We never had our lessons with them. We asked for our counselors in the school, the outside, to give the assistance, especially to Ikiasiaki, our first form for class, for A1. And then particularly it was a friend yakhe uArnold onguye ngathi mina ngifika kusini of incident ngamfika embambile, so he was still alive when but amehlo eserola esethini uArnold embambile ngifake ishedi levesi ayegqokile zami kusokbleeding automatized umntwana lwana bakithi but mkhansebeni izakhamizi of course they will point a finger bathi esikolo akusela mthetho but this thing happens out in the community.
Akwenzakalanga besesikolo?
No, it was way out of school emgwaqweni le ACPM sebevele sebesiya ngikhaya ngama-past 5.
Esikolo lina lenzani njengababalisi ukubona ukuthi abantwana abalwi esikolo kumbe libakhuthaza njani ukuthi bachiyane lodaba lokulwa?
Kuba lama campaigns like i-anti-bullying esasisanda ukuba la anti-bullying, not violence, not drugs, because sananzelela ukuthi abaningi once they take ama-drugs and they are high, that's when beziza amandla okuthi you know ba-victimize abanye abantwana kumbe babe-rough labanye abantwana. So tried through ama-campaigns, ama-group counseling sessions, inviting abantu, even the pastors have come, our address, our local police, vele from time to time babuya bazokhuluma labantwana ne-violence, ne-bullying, ama-drugs, all those things.
Abanye bathi bona okunye okubangela ukuthi abantwana bangalaleli ukuthi kakusavunyelwa ukuthi ba-discipline kumbe bachaywe. Angazi ukuthi kuliqiniso yini khonoko.
Yeah. Can extend ngoba kanesi can only talk to a child. Kwesikhathi mhlalise phansi likhulume uzame ukucorrect-a a negative behavior. Omunye uyalalela. Abantwana ba-these days they are not like abakudala ababesithi umuntu omdala nxa ekhuluma sibili bamthathe serious. Abanye they make fun of it. Besides yile kuzeni lokhu be siyabapanisha. Abanye wena baya-enjoy phansi. Of course we've withdrawn the role. But I think sibili laphana kusachaya kwakuba deter from such behavior.
Liyabesaba abantwana yini ngoba kulezi nsuku sizwa kwezinye indawo kumbe kwamanye amazwe ukuthi abantwana bayachaya ababalisi babo?
Siyabesaba kanje. Ungabona umntwana engxenye umkhuzi ubone efake kunyokuyi-resistance. You think twice, your life is more precious than anything. So yeah, 100% safe with our kids.